Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu ngolesine mhlaka 9 ngwabakazi 2018 ngoChris Dande endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba kamanje weHarare unikeza isiphathamandla somanyano weMDC Alliance umnumzana Thendai Biti ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Umnumzana Gilbert Piri Gqeda elimele umnumzana Thendai Biti kwele Zambia uthi ilizwe le Zambia liphule imithetho yeziphepheli ngokuphindisela uBiti eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esithi usekwazi ukuthi iwaphi amalunga ebandla lakhe leZANU PF akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bengamvoteli yena ngokwakhe abakubiza ngokuthi yibhora msango. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umthethwandaba kamanje weHarare Magistrate Court unikeze umkhokheli webandla le People's Democratic Party okungunye oyingxenye yamalunga akumanyano weMDC Alliance umnumzana Thendai Biti ithuba lokuhlawula imali yesibambiso eyebail ezinkulungwane ezinhlanu zamadola is $5,000 okumele ihlawulwe lamuhla. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Obekhokela iqula lamagqwetha kahulumende elabathutshisi uJustin Uladi utshele umantshi umnumzana Francis Mafumo ukuba asikho isizathu sokumbalela ithuba lokuba ahlawuliswe imali yesibambiso esebheyili umnumzana Biti. Lokhu kwemukelwe ngunkosikazi Beatrice Mthethwa onguye okhokela iqula lamagqwetha amela umnumzana Thendai Biti. Soluzangena kusasa edale udaba lukaBiti ukuqhubekela phambili ngomkhuba weremand lapho igqwetha lakhe unkosikazi Mthethwa akhuthaze idale ukuba kumele kwenziwe njengoba kuyinhlala yenza ukuba umuntu uyabuzwa lapho elezikhalazo. Okunye kwalokho okuphathelene lokutholiswa kwakhe ithuba lokuba ahlawule imali yebail kubalisa ukuba angaze aphazamisa ubufakazi, angaze enza imihlangano yezombusazwe loba lentathela izindaba, ase incwadi yakhe yokuhambisa ipassport edale ayezibika kabili emapholiseni ekuseni lantambama phakathi kwehola lesithupha kusiya kwelesithathu. Umthethwandaba uthi uBiti kumele ahlale emzini wakhe ku-number 4 Hazel Umunsdale, njalo ase incwadi zakhe zama-title deeds zomunye umuzi wakhe oku-number 7 Bernard Avenue HCPD. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje umnumzana Gilbert Piri Gqeda elika umnumzana Thendai Biti ele Zambia uthi ilizwe le Zambia lephule imithetho yeziphepheli eyokwethekelelwa amazwe kanye leyomhlaba wonke jikelele ekhangelane leziphepheli. UPiri uthi abaphathi ntambo bezokwethekelelwa ilizwe le Zambia kanye lamapholisa bayalile ukwamukela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba kwele Zambia obuthe kumele umthethwandaba we High Court uhlolisise ukufiswa ngumnumzana Biti obefuna ukuthi abe isiphepheli. Uphinde wathi uBiti kazange ephule umthetho yokwethekelela kwele Zambia. Utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ilizwe leZambia lenze okungekho emthethweni ngokubisela uBiti ekhaya ukuyabhekana leziphathamandla zikahulumende kanye lamapholisa.
The Zambian officials have violated the Refugee Control Act of Zambia and the Immigration and Deportation Act because, first of all, ordinarily speaking, any Zambian and Zimbabwean does not need a visa to go into either country.
Okusobala ukuthi akusilocala ukuthi umuntu weZimbabwe kumbe wakwele Zambia angene emazweni la engelamaphepha omngcele ama visas.
When he sought asylum, the law is very clear, the Refugee Control Act, as read with the Immigration and Deportation Act of Zambia, that he should be given the leverage of 7 days within which he can decide what to do, either move to another country or regularize his stay or make an application. Okay.
Ube lelungelo lokuhlala kwele Zambia okwenyanga. Iziphathamandla zephule umthetho we-Refugee Act of Zambia or Immigration Act kanye lokubisela abantu lapho abavela khona we-Deportation Act. Umthetho wokudinga ukuba isiphepheli owe-Refugee Act wakwele Zambia kanye lokwezethekeli lokubiselwa lapho ozalwa khona nguhulumende we-Immigration and Deportation Act kukubeka sobala ukuthi kumele aphiwe amalanga ayisikhombisa ukuthi alungise konke akufunayo.
This is a very serious thing that has happened in Zambia. But it's also a violation of international law and the rights of Mr. Biti. This is a very sad day in the legal history, especially of Zambia, that such a thing can happen where a court order, a duly issued court order by a well-constituted court, issued and brought to the knowledge of law enforcement officers, can be defied in the fashion it has.
Ubiselo kwakhe kwele Zimbabwe ukuyabhekana labantu abamdinga ngamehlo abomvu kwephula iziqondiso zemthetho yeziphepheli emhlubeleni wezwekazi le-Africa eSADC. Imithetho yeSADC ikubeka sobala ukuthi ungeke wabiselwa lapho ovela khona ukuyabhekana labantu abakufuna ngamehlo abomvu kumbe ukususela amanqe. Okwenziwe ngamapholisa labanye okumele bemukele amaphepha la kusithiye simangele sonke. Kuyamangalisa ukuthi kulabantu nje abangephula umthetho bekwazi ukuthi abakwenzayo akukho emthethweni. Isizwe sabo lesi sephula imithetho yomhlaba wonke jikelele ebona ngeziphepheli kanye lokwethekelela amanye amazwe.
Throughout the 27-year reign of the first president of Zambia, Kenneth Kaunda, into even the era of the second president, Chiluba, and the subsequent president, Zambia has been a place of refuge from people in South Africa when there was apartheid, even as far as Rwanda after the genocide, Congo with the instability. Zambia has hosted massive numbers of refugees.
Kuyadanisa kakhulu lokhu ukuthi kwenzakale kwele Zambia ngoba ilizwe leZambia lijayele ukumela iziphepheli. Waba ngumongameli wokuqala kwele Zambia, uKenneth Kaunda, lowamlandelayo uChiluba. Kanye labanye omongameli babesamukela iziphepheli ngehliziyo emhlophe nke. Lokhu kwenzakale kumnumzana Tendai Biti kuyamangalisa kakhulu. Asikwazi ukuthi kwini konke khonokho. Samukela abantu abavela kwele South Africa, abantu abavela eCongo lamanye amazwe ababebalekela ukubulawa. Ilizwe leZambia belivele likwenza lokhu. Kodwa ke lokhu okwenzakale kadezi asikwazi. Lokhu siyakuqabuka sibili kwele Zambia. Kambe kutshoni nxa sesikhangele ukuthi kuyaphetha ngani?
Umnumzana Gilbert Phiri ligqwetha likamnumzana Tendai Biti elihlala eZambia ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 esedolobheni leLusaka. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Delane Masiye Mhlanga, intatheli izindaba ezimeleyo.
Indaba ye-asylum nxa ukuthi umuntu ningalinikela imnike i-asylum engikwazi ukuqala ukuthi you can give him the right of passage ukuthi nebheke kwelinye ilizwe. Ngiyamala ukuthi bambisele ngale eZimbabwe ibuye futhi bona kamerithi ukuthi athole le-asylum, but now isikhathi into emanje ayithi isikhathi sakhona bamhambise ngaso ngoba bekumele ukuthi kuphela kuqala ukuhambe ikhothi ibe khothi abamele bekhangele khona ukuthi umuntu kumele ethole na i-asylum yakhona ezothi beyenze abadinga ukuyifomalize ukuthi bebone futhi umuntu lo kumele ithole le-asylum lokuthi kumele sibikayo bemgcinezeni lapho. So nami ngiyamangala ngikhonapho.
Sizwile njalo umnumzana Gilbert Phiri obemele igqweta sorathi ngiphinde iquestion yami. Igqweta leli kade limele umnumzana Tendai Biti lithi ilizwe leZambia sibilephule umthetho omangalisayo weziphepheli. Kambe konokhu-ke kutshoni kulizwe leZambia? Kutsho yini ukuthi abantu beZimbabwe bakhulumisane yini le nkokheli yeZambia? Ubona njani?
Kukhanya kunjalo ngoba abantu bengephula nje umthetho omkhulu kangako ngoba kulomthetho njemele umhlaba wonke nxa sekubuye endabeni lephepheli. Ngakho-ke nxa ukuthi bona bawulandelanga lowo mthetho babethe bembithiwe bani kuthi ukuthi kube ukukhulumisana. Kodwa ke again into enje engakhangela njalo ayisezisebenze kuhle. Nxa sengikhangela njalo futhi kuzele eZambia umhlaba wonke nje jikelele. Lesithi international community. So indaba yakhona le isakhangele nje ukuthi izaphetha ngani.
Yes, siyabona njalo ke abaphathi ntambo bahulumende kwele Zambia bakhuluma ngakho konoku kambe nxa bekhuluma konoku emphakathini ngabaziyangisi yini njengoba ke kukhanya ngazani ke umnumzana Kenneth Kaunda sisakhumbula silo wayigcina abantu abayiziphephele so kibo lokhu kujoni
ukwaziwa kwezambia ngasikhangela nje ngemuva izambia yaziwa indawo ehlukile eyamukela iziphephele izigcine kuhle nje singakhangela nje laba ngabe-ANC bonke bafakaza nje lapho abakhona ukuthi hhayi sadlule eZambia bonke nje okwala yena layo umongameli wasezimbabwe obaba umnangagwa naye wagcina lapho eZambia so angazi ukuthi lokho sekwenzakele ithoni and kungabe kuyikuthi babuzile babuza nje endaweni eziningi lezebhekiwe kule edecision abayenzileyo kodwa-ke angokubona kwami mina mbone engani akwenziwa njalo
ubona ngazani-ke kuzathwani nxa abanye abantu bezephephela khonapho-ke kwele Zambia
sokusesabisa ngoba into ekhona yokuthi nxa ungabuya ezweni udinga ukuthi ufuna ukuphepha udinga ukuthi lawe uthole indawo yokuthi ungacatshwa ithole indawo yokuthi lawe ungagcinwa lawe uthole ukuthi impilo yakho nje la ibe itholakale igcinakele manje-ke ngendlela le esenzakale ngayo angazi ukuthi kungaba lokuthi abantu bengabuya njalo ngapho especially nxa yokuthi indaba yena le yokudinga i-political asylum asazi ukuthi kuzasebenza njani.
Alo-ke ngumnumzana Delane Masia Mhlanga, intatheli izindaba ezimeleyo bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esekafuwe kwele Zambia. Akunjalo nje inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezifana labo Human Rights Watch umanyano wamazwe omhlaba kudlangothi olubona ngeziphepheli olwe-United Nations High Commission for Refugees umanyano wamazwe awe-Europe o-European Union inhlanganiso yamagqwetha abona ngelungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights lezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe basole kakhulu ukuphindiselwa ekhaya kamnumzana Thandayi Biti enikezwa ezandleni zamapholisa eZimbabwe zonke sithi wephulwe ilungelo lakhe njalo balethemba lokuthi akasoze ahlukunyezwe. Lingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje lokhe sigxile kumphumela yokhetho lwangeviki edluleyo kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isihlenge seLombok kwele Indonesia siphinde sehlelwa ngenye ingozi yokuzamazama komhlaba ngemva kweyangensonto eyanamhlanje ihlasele lesi sihlenge esingomakhelwane eseBali. Ele Melika lamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngumongameli Joseph Kabila wakwele Democratic Republic of Congo lokungancintisi ukhetho lokudinga umongameli lonyaka. Ukuhalela ubuphepheli umnumzana Thandayi Biti obebaleke elizweni ulandela imbiko ayethula ngemva kokhetho lokwethuselwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi babefuna ukumthumba sokudale imibuzo eminingi kuzizalwane zeZimbabwe. ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezokungena lokuphuma emazweni immigration umnumzana Bekuthemba Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla le PDP ekhokhelwa ngumnumzana Thandai Biti umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo ephendula umbuzo othi kanti kumazwe wonke angomakhelwane kungani uBiti ekhethe ukuyaphephelela kwele Zambia
I-escape route ebiseduze bekuyena le ukuthi aye eZambia njengoba impilo yakhe ibisengozini okwesibili-ke kube yikuthi kuqondile ukuthi ahambeke iZambia ayi-expose layo nxa ingalandeli ilungelo loluntu ngoba abakwenzileyo abalandelanga ilungelo loluntu so labo-ke kuyabafaka-ke kwi-spotlight ukuthi khona bafanana-ke nezimbabwe labo kabalandeli ilungelo loluntu so-ke yikho-ke eqinisweni kasika khulumisani layo siza ukuthi indaba ekhethe khona lapho ngoba bengumuntu obevele eseqatshile i-communication la ezinzima kodwa-ke kungenzakala-ke ukuthi ukhethiswe yukuthi yibhoda ebiseduze kumbe njalo-ke laye-ke njengomuntu ongusomapolitiki ukhangelele ukuthi-ke iZambia ibe ku-spotlight layo ikhanye ukuthi ime ngaphi kwezelungelo loluntu
mnumzana Mhlanga wena ubona njani udaba lolo uyakhuluma lapho mnumzana Dlovu uthi iZambia iyephule umthetho kungakuyikho yini akwenzakele
mina ngombono wami mfowethu bengani ngiqalisele ngani ngemvambijana ukuthi singakayithi sikhomba umunwe eZambia ngale siqale sizibuze ukuthi kanti kuyini vele okade sokuhluphile ngapha ekhaya okuze kwenza uBiti wafuna ukuyaphephela eZambia yikho kumele siqalise khona indimba yendaba ukuthi eZimbabwe into naleyo yokuthi ukuthi abantu batshona besesabela impilo zabo ngitsho kuyikuthi ucala ubelalo ubaba uBiti asikwazi lokhu ngokomthethwandaba kakayibambi indaba yakhe vele bekungamelanga kufike ibandla lokubana yena osengumuntu onjani osefuna ukuyaphephela kwamanye amazwe ngoba uma singaqalisa ngokuthi hayi iZambia iphambanisile ngokuthi uBiti imbisele ekhaya sizashika sikhohlwe ukuthi kanti kuyini okwenza uBiti wasuka ekhaya yiyo nto okumele ilungisiswe kele
nanto-ke udaba mnumzana Ndlovu kuyini kanti vele kade kubalekele
ye yikuthi-ke nxa sihlaziya lolu daba sikhathana singaboni okwenzakalayo kusuka-ke kungani kuba nzimanyana bathi bona isicathulo sitshisa-ke osigqokileyo kuyabe isicathulo siyangitshisa okokuqala thina njengamalunga ebandla likamnumzana uBiti kube lokwethuselwa kwakhe ngamasotsha ahamba emdinga ehlomile ethwele imbhobho afika atshaya abantu abathole besendlini yakhe okwesibili kwaba lokuzama ukungayijeka esemgwaqweni kwehlula udrayiva wabaleka bazomphinda njalo kwesibili ngithemba-ke abasebenzisa-ke i-social media-ke sebebona izithombe okabithi-ke imoto ayitshayiwe ngaphambili lapha bezama ukungayijekha yikho kutshengisele ukuthi impilo yakhe-ke isengozeni kuyikuthi-ke ebelecala-ke alenzileyo amapholisa kumele amlande kuhle afike athi ayisiphelekezele e-charge office bahambe laye
ngiyakuza baba Ndlovu yikho mina ngisithi into ekhona yikhonokho kanti kuyabe sekuyilizwe bani ukuthi abantu bengaxabana kumbe abantu nxa bengasazwanani ukuthi bengavumelani into abangabe bekhuluma ngayo kuyabe sekuyilizelani bani untu abahamba bethwayelana induku kanti kuyini kade sokuhluphile ngokuthi khonokho lasombuze ukuthi ngiwubuza wona sengiwubuza uhulumende okhona khonapho ukuthi kuyabe sekwenze njani kanti kuyabe kungumuzi onjani osihlona sithwalelana induku kuyikuthi anxa ukuthi uBiti uphambanisile anti uya khonokho kusho ukuthi uyabizwa ngamapholisa ukuthi hayi mfowethu akubuye ngapho uzosixoxela indaba yakho ukuthi uhambani uhambe kumthethandaba indaba yangikhona iyehlule singakayi ngale ukuthi hayi iZambia iphambanisile umthetho
no ngiyakuzwisisa sibili lapho yakhona ukuthi kati yithi khona lapha-ke bekuvele sekuhluphene kuvele umbuso wesibutho unjalo ngokwethusela anilabo ukuthi abantu batshengisela besola-ke kuphuza-ke ku-anawunswa kwama-results ukubusa kwesibutho wasokuthi no kasiyedubula singabulala ababili abathathu abaningi bazoyesaba wabuyela ezindlela so indlela yi-tactic yokwethusela yena leyo okuyinto engaqondanga kulungelo loluntu
ukubona njalo yini mnumzana Mhlanga
eningani bengathi bengakufaka kutendayo ngingahlangana laye ukuthi hawumfowethu njengobona ubusukwazi ukuthi labo abantu bavele becabanga ngendlela enjani awusakubonanga ukuthi ona njengegqwetha njengomuntu osowawudlala lo mdlalo okweminyaka eminingi lime kuze kufike ibanga la ngikhona loneli kumbe i 5 days kumbe kuyini uthi hayi siyayazi into eyenzakalayo lapha sizawulandela umthetho ngoba uma nxa singakhuluma ngona la ama social media athi khona ngoba kunjoko sike sambona ubaba ubithi ekhuluma ezinye izinto ezingani bezingani mina bezingangiphathanga angithi ukuthi sengangamelanga ezikhulume kodwa azange zingiphathe kuhle izinto zangikhona
ya wena ungathini mnumzana lo
ubithi liloya elazakalayo eZimbabwe iloya eliqotho iloya elaze umthetho njalo ungumuntu ku politics owazi politics umthetho weZimbabwe uthi izekhi yoyodwa kumele ianounce memezela ama results okhetho ukuthi ngubani osenqobile othole okungaka okabithi kazanga kutsho khona lokho bathi yena njenge MDC alliance sesihlanganisile ama votes sabona ukuthi hayi sesichayile kodwa sasilindele izekhi ukuthi ianounce to celebrate xaba ngasitshontshela sise sile results hayi sizademonstrate.
Lo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Thandayibithi ubekhuluma endawonye lo mnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi kwezokungena lokuphuma emazweni i-immigration.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOADEBELE.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa isithi usekwazi ukuthi iwapi amalunga ebandla lakhe elezanu PF angqoba kukhetho lwepharlamente asekhuthaza abasekeli bawo ukuthi bengamvoteli yena ngokwakhe abakubiza ngokuthi yibhora musango kumbe ibhola egangeni. Umongameli Mnangagwa ukhulume la mazwi emhlanganweni obuqoqwe libandla lakhe eHarare okuthakazelela ukunqoba ukhetho olusanda kwedlula. Umnangagwa uphinde wahohoza umanyano weMDC Alliance esithi lanxa lelibandla ibandla lezanu PF lingawunika ezinye izihlalo ezingamachumi ayisithupha lantathu i-63 elawutholayo awusoze ufice inani lezabo ezilikhulu lamachumi amane lane i-144. Lokhu kwenzakala iPolitbureau yebandla lezanu-PF ithe gwaqa namhla ntambama eHarare icubungula ukuphathelane lokhetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele lunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena oqala ngokuchasisa ngamalunga ebandla lakhe angafuni ukuthi umnumzana Mnangagwa engabi ngumongameli.
Kungakhohlwa ukuthi lokuze nge G40 ayikhona ayiphelanga ikhona la kahle kulabathengisa abakhona ephathini lapha adelele kukhona kala kube senze indlela yabo yabomgabe leya kade beyitheya. So la kanti ukuthi bona abantu lapho ku president ayidliwa khona yabamethengisa khona abo bantu sekugcekele ukuthi vele babethengisa abantu babethengisa abayisebenza le opposition akuqatshanga lokhu sekugcekele siyakhula kundawo zene zilapho umongameli angayenzanga khona kuhle kodwa bona uthole MP wakhona nama-councillors akhona ewini.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi baningi yini abe G40?
Akutsho ukuthi baningi sithandekile balutshwane kodwa-ke khonokho ukuthi nje kwezinye indawo zene zezimbalwa ukuhambe kusuka khona kuyadingisa ukuthi ngabantu nje abakade behamba beshona nje kwezindaweni zabo khona hani ye lapho abaziwa behambe beshona njengakhona ukuthi umgari wathi so i-election indaba njengakusasa wathi yena wena ubheke uchamisa ephuma out in the open umgabe phela umuntu okuthi wabambe ibandla leli kwesikhathi eside ukuthi kulabantu thile abasimpathayiza laye abamlandelayo abamlalelayo. So bona bana abantu yobantu adibisenza yo adrichayile ibhore egangeni.
Ungabe kusitsho ukuthi kuloku xabana yini? phakathi kwebandla leZANU-PF ngoba samuzwa uMongameli Mnangagwa esithi bakhona abazama ukuthi bemkhuphe embusweni enganqoba impeachment.
Ukuqabana akukho nje ngale indlela sithandekile kodwa kukhona abantu abangathi ngithi mina abazi abakhona phakathi kwethu yikho ubona sengiza lesehlakalo leyona abona into eyenzakale e-White City wakutshengisa ukuthi kulabathakathi abakhona phakathi kwepati yethu abayibo abalokhu besenza izinto ezinye abainto zokuganga ezifana nezinto zokutshayela ibhola egangeni.
Kambe ukuthi sizabona sokulokuthungathana lapho abanye bekhutshwa abanye becalwa abanye besenziwani ngoba nxa umongameli esithi sesibazi ukuthi ngobani akusoze kube thuse yini
ye kodwa lokhona sihambekile-ke okusiya ngayi ukuthi ibandla leZANU-PF lizakuhamba njani khonokho ukuthi selibonile ukuthi kwabantu ababi phakathi kwalo liyakhetha ukuthi libagcine kumbe likhetha ukuthi nje libakhuphe babe ngabe ngabi khona phakathi kwabantu.
Kuyini okungalunganga ngalokho?
Akulunganga kuzake kube khona vele khona ukuthi you belong to a party wena uthi usephathini enje ulomongameli wakho ephathini ukuba sephathini yindaba ongazimele ube yi-independent kubuke yini ngoba ngeke ukuthi wena hayi upresident lingamvoteli wena votelani mina hayi akukho lokho akuzake kube khona vele njalo khonoko vele khona kodwa kungatholakala kulo bufakazi uyawuvele usuzixotshile vele ephathini.
Hello ke ngumnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla leZANU PF beqoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eHarare. Kunjalo nje omunye wabencintise esikhundleni sikamongameli weZimbabwe umnumzana Timothy Jigabure ukhuthaze inhlanganiso yeSADC lelizwe lezizwe zomhlaba ukuthi zibambe ngamandla eZimbabwe ukuthi iqhube ukhetho olusanda kuqutshwa eZimbabwe kakutsha. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Esethula inkulumo yakhe kwabezindaba umnumzana Jigubare uthe okwenzeke ekhethweni lweZimbabwe bekulukhetho lokuqilibezela okwedlulise amalawulo. Uthe bafuna umhlaba wonke ungenele kwenqatshelwe ukugcotshwa kwamongameli Mnangagwa athonisiswe ngokubulawa kwabantu abebetshengisela bese kuqhutshwa kabutsha ukhetho olukhulekileyo ongelaqilibezela.
They have serious criminal cases to answer of murder because they have killed people.
Balamacala amakhulu okubulala okufuze bazivendulele kuwo ngoba babulele abantu abanye babo abebevela emavinkilini abanye bengayisiyo nje yokutshengisela obekukhona. Akungeke kwenzakale ukuthi umongameli olamacala angaka agcotshwe umthethwandaba ongakatsho ukuthi akalacala.
Isikhulumeni somkhokhelo MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda laye obekulumhlangano bezindaba uthe ukuhlukuluzwa ukwethuselwa nokubotshwa kwenkokheli labasekeli bebandla le-MDC Alliance lamalunga amanye amabandla aphikisayo sekufike kusibanga esesabekayo. Lobanje umnumzana Sibanda esithi abakaboni imizamo yokubopha umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi akulanto ezabenza besabe ukukhuluma nokuqhubeka ngemizamo esemthethweni yokuthi umnumzana Chamisa aphiwe intambo zombuso njengoba kunguye owanqoba kulolu khetho.
Abakhokheli be-MDC kuqala ngo-President Nelson Chamisa bazimisele ukulwisa udaba lokuthi indaba zokhetho zingabi lobuqili phakathi lokuthi amalungelo abantu angadlaliswa ngendlela ebuhlungu efana layo. Angiboni ukusibala kwethu kokungako la ma-supporters awe-MDC athi azimisele ukulwisa siye phambili ngoba kungapheliyo kuyahlola.
Le yinto egcizelelwe ngokhethwe njengosenetha eMatebeleland South umnumzana Bekuthemba Mpofu yena othi kulobufakazi obungaphikisekiyo abalabo obukhombisa ukuthi kwakulokuqilibezela okukhulumo.
Kulezi indawo okude kutholakala ukuthi abantu nxa kuthiwa ukuthi bangu-100 ku-polling station sithole uMnangagwa ethole 115-120 kwenzakala njani nxa khona abantu abarejistile bengu-100 ku-presidential bebekhuluma amafigazi ayinflethwe esikhathini esiningi.
Inhlanganiso zazulu kwele South Africa ezigoqela iKhulumani Support Group le Human Rights Institute of South Africa zithi zifuna inhlanganiso ye-African Union Commission iqhuba inhlolisiso ebanzi ezavumbulula zonke insolo lamaqiniso phezu kwalolu khetho. Nkosazana Colette Lehlojane owenhlanganiso ye-Human Rights Institute of South Africa uthi baza khuthaza amabandla ezombusazwe kwele South Africa ukuthi lawo aphatheke ekulungisweni kwalolu daba.
Sifuna ukukhuluma naba-party yethu ya ANC, sikhuluma namaparty abo DA, sikhuluma ngamaparty afana labo EFF and others, sibabonise ukuthi they have a duty and responsibility.
Siyabonga ke Benedict Nhlapo isikhathi du. Igama lami ngu Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.